Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 tulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikaMfumira.
Ngingaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ukuthakathi uyakudinga uyakulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Senyaye ngizwe abantu bezepikiwe ukuthi bazasebenzela bathi abone ngiphumelela ngoba iningi labantu livele kahle sebenza.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho elizwe usiya nganxele. Sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalele eParliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi owebandla lezanu PF.
Lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabe lengisikhangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emaDebeleland South engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bebandla lezanu PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisa inkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphonga ukubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi yakupha manisile abantu laba dadi abezanu laba ngaso bantu ongabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zawukhona ezobudlwanguzwangu azikabanjwa futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi yena enguye ethi hayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi lokhu ngibona ngathi ngumadlwane kuphela sizawuzwa nje sebe sithi uyabona ungazi i-herald uhayibalakuhle ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isengathi ingasitshengisela ukuthi isiqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumira lokho esezandleni zabo.
Ye, yikho lokho phela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwa bathi kule-sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwangu ezecorruption zaphuma kudala kanti laba labana bezisa labana bathi khona banikwa $3 million kungakwenzanga lutho kulezi zinto kodwa asithini njengophela sithi ilizwe le-democracy nxa yena uMathandamoyo just Mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani ithuba lokuthi sikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-factor khona ubufakazi bakhona bukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizwile njalo abanye asebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona kulaluthi abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume uMpofu kakathule. Nxa laba bantu bezanu besithi bona unotisayiza ngendlela eqandulele kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasikwa la nsihlale ephumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inoti yakho yavela ngapha ichaya i-audit kutshengisela ukuthi unoti yonke abalayo bayithenga njani imali yakho nibayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sasithi we are not saying ukuthi bakugilti thina sithi nxabe kungelaluthi abalufihlayo kakuphunyise ama-records akhona ama-financial statements jabulela ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolanga.
Ngezinye indlela singathi akulamahluko ozalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba iphele sithi hashi zikhona i-reacts ibhala sithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabo wabhila labo Christian Nguni yabo bani mani leyo singani kukhana singcolile. Hayi mina njengomuntu o-1 ozwisisa i-democracy ikhomishini i-constitutional kasibone ukuthi yile ikhomishini izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le ekaPrisca Mfumira sitakhuluma nxa yicala sibhalile nxa yinacala amadali kakhulu newodwa.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe obeqoqa ecingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuza baba ezindlini lapha. Inkampani elungisa ithukela eTongat Ulet ikhuphule intengo yethukela ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla eningi ezitolo layo iqhubeka isiya phezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo leZANU PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops ingathi mbe izitolo eziningi bangabe bebethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibond esetshenziswayo kodwa intengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar. So isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona banebhenki uzabona ukuthi izinto labo ziyakhwela. So into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke. Isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona lalo liyake likhwelile. So izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi ama-meals amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola leMelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli lizwe but abakwenzayo ikuthi nje baguqula intengo nxa into yakuyi-$3 ziyayithengisa nge-$6 njalo njalo. So intengo ngathi amadola e-America bayathatha kodwa intengo yabike ithengisela nje ukuthi hayi into leyo lokhu ithengiswa ngama-US dollar wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 24 June bese bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola leZimbabwe kwathi kwathengisela ukuthi iZimbabwe idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi kuze kuba khona sebekhangelele nje ukuthi intengo le izakhwela kuze kufike ngapi. Abanye besisabela ukuthi kungafika ke lapho okwakufika khona ngo-2000 sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe.
Abe-ZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathotha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukuthengisela kuba khona kunengithi abantu bahlale ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemthoza abangathi kona hayi thina intengo yamafutha asisayenelisi sizamisa iimota zethu. Yiko lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini. So niyaye ngizwe abantu bezethithi ukuthi bazathengisela but abone impumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba leHerald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxothwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni weStudio 7 ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi ala Studio 7 ngithanda ukulibulisa ngilifisela impilo enhle ukusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo ngingukuleva Ncube ngisesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe esilobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wabangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima kukhona sibili. Sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi. Ma kuthiwa siba la ma-rallies, izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker kuthi kungenzakali. Kanti hayi, okwakadesi lokhana babekwenza ngesikhathi sepelwa Mgabe. Hayi, kwathi sungani sokunganene. Ba bekufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kuyehlula ngokumthetho ukhanya nganathi sibagabhele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka kwi-MP wethu. Amaneminye lawo ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana. Kini basakazi bala studio 7 ngithanda ukulibulisa lisela impilo enhle ukusilethela inews ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina ngikhulumayo nginguClever Ncube ngisesigabeni seLupane. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe esilobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili, abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakho nebone. Hayi, ubunzima bukhona sibili, sibuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukublocker ukuthi kungenzakali. Kade hayi okwakadesi lokhana babekwenza ngesikhathi sebelwa umgabe. Hayi, kwathi sokungani sokungamene babekufisa ukuthi ngabe bengachitha, kodwa kwehlula ngokomthetho ukhanya nganathi sibagadele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade senxa e-East sizamfaka ku-MP wethu amaneningi lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba ezimqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokho okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindimi. Lapha khona ufika akhulume nxa kuyisiyona ukhuluma isiyona, ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhuluma isindebele, ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Uyafica ukuthi upresident uyakhuluma ngesikhiwa lalapho kulezi zalukazi khona.
Ngiphinde futhi inamba zami 0779036075. Talibonani kustudio 7, ngicela ubekezela Banda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036 05. Kalibonani kustudio 7, ngicela ubekezela Banda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036 05.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke liwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Kuhlelo olwe Mandela Washington Fellowship Summit, ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwele Melika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olwe Mandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Mike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini, kumbe singathi esilunga ama-domestic workers. Mina ngakhuliswa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane uCarson uthe ekhuluma bokungani ukhuluma lami, ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane Khasone kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwazi ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story ka babu Ben Carson ukhona ubunye ophumileyo nawe kuhlelo namhla
ye omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza ye sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona iAfrika yathuthuka kakhulu
asinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina bese Drake University besenze ethiwa i-experiential learning ngathi isikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya neklasini sizofunda but into engikwazi ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona phana sihlanga labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye ehlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwano ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo umnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguwe wathi hayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Africa kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hayi mina when I go back home sabe selolu budlelwano sisasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu 700 kulabantu the amazing people ama imbono yabo ihezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi hey abantu bayasebenza but thina into enjabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interacta labanye abahambayo kuhlelo leli kuminyaka edlulileyo sananzele ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi yesizasebenza sonke yesizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithatha amazwi ethu siwafake into action sase siforma icompany ethiwa yi-the greater global partnership sakhipha sathi safaka ama-$500 ethu siyi-12 sahle zakhipha ama-$100 khonapho sarejista icompany yethu i-university yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawo amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha le inkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontanga ke abaseZimbabwe ukhangela ukuthi uzabe ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumvuzele semfunga uyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi esilungu bathi uyaba lebhedeni yabulayo ukubana I must make a difference kumele yinto engithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyawazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababengibhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina engithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntwana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulise abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalonyaka ebekhuluma ikhonapha eWashington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edalela eParliamente ongowebandla lezanu PF.
Hayi kuvi mtakaba kakhulu ukugambela manga. Kuvi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabelwe ngisikhangeleyo ebulili maWest kunye nabanye nje abaningi emadepeleland south engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje lophethe i-ofisi ye-social welfare eGwanda eprovinsi ukuthi aluba kungenzakala ukuthi engezelelwe amasaka, yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazanikwa amasaka ngoba kuthiwa bayadubeka, kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye indlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki. Umuntu wonke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayitelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke. So wonke umuntu katholanga izulu enene leyo, wonke umuntu udinga usizo lokudla. So ke hayi sibona ngazathi singazama ukukunqoba ngaleyo ndlela, kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba indlala imbi. Kuvi sibili lapho esihamba khona sibhoda indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday and esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu.
Manje abantu baphila njani asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga?
Bephila njani ukuthi bayabedlene? Hayi ndelamahla akhale gijima. Kukwamanye amazwe aluba sibona inyuzi ziphuma kubo mabonakude zibonisa isimo esibi, kodwa njengoba ngisitsho-ke abantu bakithi bayazizamazamela. La uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza phandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokhu. Sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abone ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho. Kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi, hhayi uhulumende abantu abanika ukudla sibili malanga wonke. Imigwaqo inje ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kumawadi. Ngakhangela ibulilima yona ilamawadi angu-22, khangela wonke amawadi la yi-22 every month kumele kube lokuholwa. So ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo-ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le. Kuphinde kube yikuthi yona i-GMB uhulumende through i-GMB unika abantu umumbu, inyawuthi, all cereals in general at a very subsidized price. I-price ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo, just 37 pounds. Nothing at 37 bond, it's even far less than i-rand, i-100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So ngabafe kwazi abantu bakithi ukuthi nje uyafika e-GNP ulenxa zakho ezikwanileyo uthenge isaka lakho ulisebenzise kanjalo. Ngingathi yikho nje okusakhipha amakhanda phangaphandle kwamanzi okwakathesi.
Izifuyo zona-ke
yikho kungathi kulo buhlungu khona lapho ngoba izifuyo azila vani ozathi uzazithathela amakhumkhumu egoli njengabantu. Kodwa-ke sokulomkhuba enuncoma kakhulu wokuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa. Basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi ukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina kuthi nxaso kukubi-ke babusebenzisa. Kodwa inkomo bezisadofadofa sibili, indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba. Hhathi inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe, kodwa bese zincedincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lobuyana, abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi. Kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azila madamu. Amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokukalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongwebandla leZANU PF esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni ye isikhathi sesidliwe ngumangoye njengokutsho kwami sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni lingasithola njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.